soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto, kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho, kodwa esebhubhile inani labamncomayo lisithi umkhokheli oqotho liqhubeka licansa.
Ubaba uDabengwa abanye abakuqala ke abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapho, abantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababe nobungwethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga, kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara, owenhlanganiso ye Citizen Manifesto, umnumzana George Magoni, owe Center for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo, osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Kamuchirai Makura, owe Kotrad, lomnumzana Farirai Kumbonzwanda, owe Rosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni le hunga lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini, asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu sefuna ukungena ezitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimota izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Jasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika, njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka, amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar imali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubusu sithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubusu sithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ethegayo kule US dollar. Okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanomkhonomi omkhulu bazabuya bezodinga US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So kathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhitshwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalula.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba kungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha eMandebeleni sivele sisebenzisele iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligaine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izingqila kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe thina ngapha eMandebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili laba mathathu isitsho ukuthi kumele kwenzani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenele ukungena wafika watshintsha inkulumo okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidlathi nakhona. Lokho kuyinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo. Akusoze kuphuma njalo kula nto engayenziwa as long as abantu bonaba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola yonale.
Ukhuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZupco kanye lohlelo lwamasilo foods. Ubona ingani lokho khona kuzayenza umuma ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona laba bantu. Akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisa isikhathi ugono layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizangincede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomnotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana. Afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuba uzama ukuqala i-bycosa sontwentsha, lokho kubuya lakho kusayisalo lokho silo whatever kuyini, asontwentsha, yi-bycosa sibuya ngelinye ibizo.
Hello ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Daye kubengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu-0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe, lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lomnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezipho. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababelobu ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezintelligence. So nabantu ke ababenika isibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuso namhlanje. Abantwana abaningi asebe lama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali siyiqondise, i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengobaba uDabengwa ngabantu abaqhakathike kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi umuntu enjengobaba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele siyitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuso yeZimbabwe. Sonke ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi sifundise ngabantu bethu sikufake lokungesikhiwo kuthiwa we need the archived correct history ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafika i-history which is archived eqondileyo ngoba kathesi izane ibilele hatshi ilizwe kuphela isibilele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Mayuyu Zulukanindaba, siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hatshi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe kathana imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ekuqaleni bengithemina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke ndaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ibele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP, ukuba iqhawe leZimbabwe bakhe kakulambuzo akusobala kunjengenjenzunibuflatine. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakoDabengwa, njalo ngoba nje kuso ngumbuso owezikhali kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlalime iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuzwa njani, loba sukukhosele ejele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizwakana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele ube hlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekhorati. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye lo ke ngumnumzana Wolfman Ncube ubekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma final announcement yevoti, kwatholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamchia uchamisa ebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba yinkokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obuyenzakalayo.
Kakhulu sibona engathi ube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bashe baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele mnangakho.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo edalela ephalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke kesizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Masitakazi abahleli njani namhlanje, siyabonga. Yazi zwile impela kukhulunywa ngoba kuDabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayingcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila kade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayingcwatshwe eHeroes ekhaya yabo le eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo kade bengamhloniphi esaphila? Abazange bamenzele lutho, esebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa eHeroes Acre. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, nomoya wakhe uphumule kahle. Ngenxa yokuthi athi ungeke uphumule umoya wakhe esiyangcwatshelwa abantu abade vele bengamthandi esaphila, kusukela eyizwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angazangayithandelayo esaphila. Njalo elokucwasa yokukhetha abantu ukuthi laba ngabezanu laba abanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyabingelela ngalesi sikhathi kustudio 7. Wakatela kontanda wana ngikhulume nje ngodaba le-Congress isanda kudlula le. Mnengibona usenhliziyweni yami ukuthi kathe simbona ngani ilizwe selisiyathutsha. Sisithiya esikhathini esihle ngobana ezikumelelele wesukande kana sokuyenzakile ubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele kufanele ezimsebenzi umsebenzi ofanele iwenze ngibana ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondini njalo yinkokheli ekhangelelwa ngabantu njengoku ikhetha abayenza khona so hayi ngibonncane kuyanijabulisa ngibona ukukhanya phambi lapho isiya khona umnyama usufama kanti ngesusisiba mlutshwane isindebele umnyama susiba mlutshwane so kulokuyikukhanya kule light phakathi komnyama kanti kuncwasa kule light phakathi komnyama singabona lapha laphana ukuthi into ziyangani wamabonelo wami njalo yikho engikubonayo mani lapha esesisiya khona ngoba la amadoda akhona sihlunikeza mthusi abantu asebehlonipha loku maphambi kwabantu umuntu uthiwa izupo yikhifto esiyenza ayi phikisimulo fana nokuthi akulaa nto eyenziweyo ngakathi sabagadayo labo bangaki ngona makhombi lokhu esiwabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izupo liyinceda ngami uyahlala 4 hours umelela izupo uyesebenza ama-hours amangaki sogijima futhi ukuthi eyilindele uyenze iq ubambe iq futhi uyasebenza ama-hours amangaki 4 hours umelela ibhasi ufike usenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi ngendaba ye-50 cents so abantu sebezikadela amakhombo lawo ama-$2 wa into azimanga kuhle lapho kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress nifu leyenziweyo hhayi mna ngibona ukukhanya ngibona i-light phambili ukuthi abantu asithembeni asithe siqineni ekuthembeni ukubana sokule light phambili amadoda asekhethiwe sukufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile lapho
hhayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hhayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hhayi kunzima abantu bagcina bengasadla isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba silokhu sisizwa amahungahunga okuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe yi-$50 ngoba manje uyidola hhayi sinzima isimo sakithi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisa Sibanda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi, ngoba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emthobeni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela uNgolokothela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, ngisaziwa ngu-DJ Zesta SA, ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqhele ngafunda yamanumane enkayi kunezaphethi inkulumane amaveni inkulumane engayenza i-secondary ehlangabeza high school inkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini i-university ngenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zesta SA yenelizwe ukuculakalana akwaziye ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze khona na hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma lenyaka engifutshalishwe kuwo ngokwathi ke angakhuphi ke mi-album izophuma lo nyaka.
Uziphela kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye amazwi alolongileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayizi ngisebenze nayo Sarah Pels ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingi yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga e-hip hop yenziwe him. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngase-Germany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidumela kwenzansi.
Kona ukuphela ingoma ze-house akulula. Uzwelihle Mathe uzokuhambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza woba letuntu wathanda lomculo.
Abantu abanesipalishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha eMzansi u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspiration kakhulu ngu-DJ Maphorisa oyiproducer. Iingoma zam ke zona zifumanaka kuma-digital ka-downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Leo Tutaimba. Leo Tutaimba. Well, Namsa Jiza Gita. Namsa
Uzwelihle Mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye wazalwa ukuthi ngu-DJ Zesta SA usikhathazile eMzansi lomculo wakhe. Bayamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Baka.
SA esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lobeqoqa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo lamhlanje izakhamizi zedolobho. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho. Okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathesi ke litshone kahle, libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.